kanti kunani ukuthi bamgedele umongameli babone ukuthi kono kwakwenzileyo kuzasiphathisa yini njengesizwe kumba kusozokusiphathisa. Ukuthi bakhulume ngokuthi kwenziwe icabinet reshuffle eqalisa ukuthi basole, hhathi mina ngibona ngani okwenziwe ngumongameli lami mbembona ngendlela efaneleyo, mbembona kukhona okunye okusokuqondisiwe ngomumo nalo wenziweyo, ngoba mbembona kwesikhathini esedlulileyo kulezinye izinto kade mbona kwezinye ingatsha lapha bese mbona ukuthi umongameli lapha nxa isuzayenza i-reshuffle but sibone okunye sokuphuma ekade sikukhangelele kuphumile okunye kwakhona. Angisoze ngiqambe ngamabizo ukuthi laphana lalaphana but kodwa okunye kwakhona kuphumile. Asibekezeleni-ke sibone ukuthi intabi lezi ezibotshiweyo zizadonsa njani, omama labobaba laba bazadonsa njani, ngoba yiwo phela abantu abancedisa umongameli, nguye okwaziyo. Njalo kwesinye isikhathi umongameli kumele ethi abe lo mumo wokuthi abanye abantu abangasebenziyo even kwabana kucabinet akhiphe lahlele katshana, adinga abanye abantu afake. Umuntu ongasebenziyo akhitshwe ayephumula, njengalokhu kade sowakhipha labana abantu abanjengabomfumile walahlela katshana. Yisi sikhathi esikwenza njalo ikakhulu abantu abangasebenziyo amanye amavila amele khitshwe lahlele katshana. So kade sibona ngani asibekezeleni sibone ukuthi umongameli lokhu akwenzileyo kuzasiphathisa yini.
Kodwa ngokuqhelisa ikhabhinethi yakhe ungathi kulokuhlakanipha yini, ngoba uhulumende uvele uhlala ekhala ngokuswela imali.
Ye, uhulumende ngabe ekhala ngokuthi kala mali, kodwa ke umsebenzi umele uyenziwe. Umsebenzi owenziwayo ungaba mkhulu uyayiletha naleyo mali esikala ngayo esinalayo. Sikunanzelele ukuthi ukungezelela konokwana kwama-portfolio kungancedisa futhi ukuthi ezindawo lapho esilahlekelwa khona zimali ezingabuyiyo kusathi zibe khona izimali zenezo, mhlawumbe lokuqinisa umsebenzi wethu ukuthi uhambe. Asiwukhangeleni ngendlela zonke, singakhangeli kuphela kuphela ukuthi hhayi ikhabhinethi noma engazibe encane, kodwa kumele sikubhekisele kolokuthi incane lanxa umsebenzi omkhulu. Umsebenzi nxa umkhulu awube mkhulu kunikwa abanye umsebenzi, umsebenzi uhambe.